Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu zivu uxolo lamhlanje ngolwesihlanu ziku 27 kumpandula 2019 lilami usithandekile emhlanga endabeni zethu lamhlanje uDokotela Peter Magombey useze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapolisa lanxa umthetho wandaba ungivumele ukuthi ahambe. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emandebeleni zithi kuqakathekile ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe oweGugurawundi okunganceda ukulungisa lolu daba.
Inze ubuhlungu kakhulu nxa ukhuya ngebala leGugurawundi ngoba iGugurawundi yabuya ilizwe sesilithethe. Bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2. Abantu laba bangcwatshwa 1 igodi bengu-16. Sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla?
Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uphumelele naye kuhugeni osomabhizimusi emhlanganweni ebiseceleni ko-United Nations e-New York.
Amabhiliyoneya esiwaziyo awasendi njengawe Mnangagwa. Uflya in a private jet ecosta $35,000 per hour. Bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump laye ule private jet yakhe. I-America has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Dokotela Peter Magombey useze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapolisa lanxa umthetho wandaba umvumele ukuthi ahambe. Uze wavunyelwa ngemva kwesinqumo somthetho wandaba esesibili, kodwa umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutsanga utshele intatheli izindaba ukuthi amapolisa ayebengavimbi kodwa abefuna ukuthi engasuki elizweni besacubungula udaba lokuba uphose wathunjwa kwesibili esesibhedlela se-Avenues Clinic. Lapho-ke kwenzakale eHarare ngomvulo, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, umnumzana Fortune Nyamande, uthi udokotela Magombey ukhangelelwe ukuhlolwa ingqondo lomzimba ngodokotela abazingcwethi kulokhu. Ubikwa wahlukuluzwa okwenza waze waphambana kancane ingqondo kokuthi ubengasakhumbuli okuningi okwenzakalayo njalo wasehlatshwa ijekiseni engaziwayo ukuthi ingabangela inkinga enjani emzimbeni wakhe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondo obanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe.
Udaba lukamnunzana uMagombey aluqedakali ukuthi okuyikhona yikuphi, kodwa okusobala osokucaca lamhlanje yikho lokhu ukuthi kukhanya ngumuntu walimalayo. Into ebuhlungu ikulalela uyise ekhuluma ngesehlakalo esenzakeleyo ngesikhathi bedinga usizo khonaphana kubodokotela eSozivele.
Ngumuntu okuthiwa uphose wathunjwa okwesibili esesibhedlela, kodwa udaba lokhona alucaci kahle. Ubona ngani kungaba lokwethuselwa yini okukhona?
Khona ukwethuselwa mfoka Gande angeke kuswelakale ngoba ukhuluma ngezikliwi zabantu la. Ukhuluma ngabantu abangenza loba yini ukuthi ukuhlukuluza kwabantu kumbe ukuthi behlale besembusweni kungapheli. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi indaba le abantu beyiphathe kuhle ngoba abantu labana bagangile mfowethu.
Udaba olumsuse ukuthi agcine esethunjwa ngolokuthi amadokotela kabatholi kholo labo lincane, nxa kuyikuthi uhulumende wayefuna ukuthi athulise uZulu, usenelisile na?
angiboni ukuthi uZulu uzathula ngasikhuluma ngoZulu lapha sikhuluma ngabo dokotela nje bonke abayibona baphethe zempila kahle yabantu kathesi ngoba yiba abantu abalezikhalazo zemali into ekhona kande okumele ukuthi uyinanzelele yile uzakhumbula ukuthi kulemdlwane ezano ebiphikisa ukuthi udokotela wayethunjiwe ngikhuluma labanye abantwana bezano akade bicathe ngaphansi kweMDC abafana layo undoda nalo kuthiwa kuthiwa ngubani undoda lo ongudeputy kaThokozani Khuphe okuthiwa ngugudu abantu bona bebephikisa ukuthi undoda lo wayethunjiwe bathi bona undoda lo benza nje into yabo yokuthunjwa le kwangani kuthiwa yinto eqinisekileyo kodwa kulizaba kungabantu umuntu khaya ngani ngumuntu ozicatshisileyo ngumuntu ocatshiswe ngabangane ukwenzela ukuthi bethole isupport bethole abantu bangaphandle abazagcona besole uhulumende wezano bebekuphikisa abantu khonoko kodwa nxa sokuphuma sokukhanya ukuthi hatshi iproblem eyiyona evele emqoka odokotela abayikhalelayo ukuthi iholo labo lincane iholo labo kalihambelani nomsebenzi asibo dokotela bonke abantu beZimbabwe lamhlanje abasebenzayo iholo labo lincane kalilingani lamandla abawafakayo emsebenzini wabo so eyabo dokotela le ukuphela kwayo izaphela mhlazane uhulumende wahlala phansi labodokotela bavumelana ukuthi belungise inkinga yabodokotela bengamthumba uMagombeli nalo bengambulala kodwa okusalayo ukuthi kusasa izavuka futhi la iproblem ekhona
lo ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma icingweni le studio 7 esebilitani izakhamizi zelubhane ngenyakatho emandebeleni zithi kuqakathekile ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe oyigugurawundi okunganceda ukulungisisa lolu daba. Lokhu kuphume embuthanweni oqoqwe ngumsakazo weVoice of America bemanyene labemedia center okuxoxisana ngodaba lwegugurawundi. Le ngxoxo iqhutshelwe eLubhane Women's Development Center eMathebeleland North ngolwesithathu. Asizweni abanye abakhulume kule ingxoxo yegugurawundi umqalisiziba kungumnumzana Edwin Mpofu webandla lezanu PF olilunga lekomiti ebona ngokulondolozwa kokuthula eLubhane Peace Committee.
I-issue topic yethu badala ifikelezwe kuthiwa yi-issue yegugurawundi nami ngezwa ngayo sinanje ngasinetichazinyana yikho sithe silapha sihlangane sizozama ukuthi siqoqisane nini ukuthi lani njengabadala lisinike i-direction kwezethu laba abathatha le mbuzo eliza yimbuzo bekomiti beyisebenzisa phambili siyakwazi sonke kathesi ukuthi kule komiti okuthiwa yi-NPRC eyalontshwa ngubaba upresident ngubani ezama ukuthi kube ukuthula kuxoxiswane sikhumisane umndoda abadala nto siyakwazi sonke yindlela yesizama ukuthi sihlalisane ngayo okuningi kuzavuleka yini badala thina lapha sizama nje ukuthi sibe yi-i-opena yenu ukuthi kahle kahle sizophuma ngakho
i-NPRC have gone to an extent ukuthi kwezinye indawo taking for instance what 20 elufane district la abanye bakwazi what 20 sijibajiba endaweni yasesilwane i-NPRC have gone there siyenelisa kuya yenza ama-workshop labantu aba-really affected yenza i-public hearing nabantu bona labo ababe-affected asebafoma le-local peace committee kwindawo naleyo eyaba-really affected akula muntu ongakwaziyo ukuthi esilwane was one of the places in Lubhane labantu ababulawa kakhulu ngegugurawundi phose inambo nxaxa mbima it was 21 people killed a day so abantu bangikhona bahamba sebenziswe i-workshop kwaqala kwahamba kwenziwa i-public hearing wenziwa i-workshop now sokufakwe i-local peace committee siyakwazi lezi indawo ezilabantu abalenani eliphezulu enjengakosowale emzola ngatho ulabantu abaningi ukudlula iLubhane yonke ababulawangelanye lodwa okungakaze kufinyelelwe in terms of i-NPRC who addressa the local people in that area so thina njenge-local peace committee because lapho esigxile khona kakhulu we have gone emawadi nayi-4 sikhuluma ngendawo zindaba zepeace
inhlangano yekhomishini le egugurawundi sisehholo kwakhulunywa kabanzi mhlalokho bacina kungayiswasisana kwaphunywa kwahamba ngoba kwakulama questions esesiwanika bona bengafuni kuwaphendula lamhlanje asehambe afika ngapi sebethethe abantu lapha abanye sokuthiwe khona yibe sebeyahamba phansi besiyakhuluma abantu bakhuluma bona bangapi sikhuluma sinje khona apha sikhuluma siyadlala phela khona apha kula nto lenziwayo umacathelane nje ukudlala angikwazi ukuthi vele uya ngapha umhlangano wangkhona sakhuluma sabuza ama-questions kwabanzima okokuthi baze bagcina bevalekile bengafuni ukusichasisela mina ngomunye engabuza i-question ukuthi bakithi mina ngugogo umuntu wesindebeleni ngicela ukubuza ibala lelithi gugurawundi litshoni bala ukusitshela bathi gogo ungakhuluma ungabuza into enjalo ngumbuzo ngenxa yokuthi isihlahla ungasigamula ungasiqalisa ukuthi uthi ungasifuna ukusibulala isihlahla uyesiqalisela phezulu egatsheni kufanele usigebhe phansi impande ziphume impande zingaphuma impande ngiyalitshela konke kuzalunga ngoba kunje umntana uyangibuza koko kanti ubaba wayangaphi mntanami angikwazi kuleyinye into okwakuthiwa ngugugurawundi kanti xa babentshelile mna ukuthi gugurawundi litsho bantu abami kuhamba kunje baze bezwisise bona kodwa kulezinye izinto esizifihlelwayo
lamilizwenigulavunesimoyo so nxa kukhulunywa ngodaba legugurawundi ngizwa ngidabuka kakhulu mina ngangisefingo location embembezi kusenzakala umbhuqazwe angilagogo namhla kangila baba nxa kuthiwa siyakhumisana umlotha yebo sizakhumisana umlotha sibili kodwa kumele nxa sikhumisana umlotha uyena lo okhona kumele abe khona phambili nakwethu azoxolisa abhadale ngoba angiboni ukuthi nxa ngabulala ubaba mina namhla kangifundanga ngabulawula ubaba mina ngibe sokuthiwa ngiphonga ukuthi hayi sesixoleleni sesikhumisana umlotha
nangu-olimoyo ngiyakhe sakhamisa empofu inza ubuhlungu kakhulu nxa ukhunya ngebala legugurawundi ngoba igugurawundi yabuye ilizwe sesilithethe bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2 abantu laba bangcwatshwa 1 igodi bengu-16 sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla nxa kuthiwa kule komithi eyakhethwayo yona ikomithi yangikhona iyahlangana yini labo sebhuku lezinduna unduna iyakwazi yini ukuthanana kule ndaba enjalo yokuthi kuhamba kubuza ukuthanana igugurawunde lapha akhunyiswaneni umlotha ukhunyiswana njani umlotha wangikhona sibuhlungu ngoba siyazihlobo asilabazawo wethu ngabafayo futhi abaningi abavele empini abalimpi libe zihlale ilizwe sesilithethe imbhobho zibekwe phansi ufike udutshula abanye bafa benathi tiye
Lezo izakhamizi zelupane ebezisembuthanweni wokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi oqoqwe ngabomsakazo weVoice of America bemanyene labemedia center. Umphathintambo obona ngezamafemu umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende usethole imali efika amadola angamabhiliyoni amahlanu ethengisa impahla kusukela ngozibandlela kuwonale umnyaka kusiya namuhla okukhomba ukuthi ilizwe lingathuthukisa umnotho walo. Lokhu kuphume kuphephandaba le-The Chronic yalanamhlanje ngesikhathi silitshela eziqhamukayo namhla indaba eziphuma kwamanye amaphephandaba nemsakazo. Kwenzakalani namhla kumcimbi we-Intwasa Festival oqhubekayo edolobheni lakoBulawayo? Izikolo zizangqikilana kwezemidlalo yokulingisa eBulawayo Theatre ekuseni, njalo kube lombukiso eGallery Car Park. Ngapho iVictory siyanqoba Trust iyabe igida umdanso wePansula. Abanye abazaphatheka kweminye imicimbi ngoTrevor Gumbi, Khanyisa Bhunu, Clive Chigubu beSouth Africa ku-The Night of Big Comedy, uZee Socks, The Poet, Bazooka, Madlela, Magwaza, labanye. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Bese mbuya lapha kulaba abantu laba abokhulu wabo wafayo lo alo nyaka kufelwa amagaba azishure isidumbu satala usuke eSingapore airport Rufaro National Sports kozimba saphisele Harare kathi sokuthwala kuthiwa siya futhi kozimba kathi kuyamangalisa ukufa kuyaqala ngabo yini namhlanje ngaba ngcwaba umuntu lowo kudlule manxa ikosivunguzelwa umoya obuhlungu kangaka Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Bakukhangela abanye abantu bakamanye amazwe ukuthi kona akusizi ukuthi bebeloke belalela izipeeches zabo president abangakhethwanga ngabantu abazibekayo bona. Bebulala abantu beloke besithi balethe utshintsho eZimbabwe, balethe inkululeko eZimbabwe bona bebulala abantu. Akusizi kunyamalala abantu, kutshaywa abantu, bebulawa ngamasotsha.
Igama nginguRobson Mwale, ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Eish, ngizwa ubuhlungu kakhulu ngesimo senzeka kwelakithi. Uhumongameli wethu ebesehamba ekhuluma ethi yonke into ilungile, khona kunzima kunje, abantu bayahlukunyezwa, abantu bayathunjwa, yonke lento. Hayi, kunzima kwelakithi shem, asazi ukuthi kuyophetha ngani. Ngiyabonga.
Elenjani mthakazi, ngokhawunda sibanda lapha kuzwana. Mina into engimangalisayo lapha, amazwe la lanxa belokhu bechothoza iZimbabwe becriticisa uMnangagwa ngento azenzayo, balokhu bemnika izimali njalo, izimali lezi abazikhiphayo bezinika iZimbabwe, kanti abakaboni yini ukuthi kwaze sebenzele esikhwameni sikaMugabe elomnakakwe. Ngesikhathi uMugabe elokhu ekhuluma irabishi amazwe la ama-Western, but belokhu bemnika imali, imali lani ezifakele esikhwameni yasakhe. Lo Mnangagwa laye ulokhu esenza the same thing. Abantu kuthange ukugogwa waba lo monakalo wezulu, amazwe akhipha izimali bahambisa khona lokudla, baphinde bakhiphe umuntu futhi okuzoyimonitara leyo mali. Mhlawumbe ungaba ngcono onenhlahla amangakho ahambe ayakhuluma lapha amdlisa shuwashuwa nxeza phonge ukukhuluma sibili athi hhayi sengilethe umbuso okhululekileyo phezu kwezigigaba ezingakangakangaka ezisenzakalayo. Hhayi, mina am-understand le ndawo ukuthi ihamba njani.
Injani lonke estudio, igama lami ngumbelisi Mpofu. Oqala ngizokhuluma ngodokotela lo bethunjiwe ukuvinjwa kwakhe amapholisa ukuthi ekwelatshwa kulasi South Africa. Laphana bekuyibonisa ukuthi umvimba wabo befisa ukuthi mbengxenye uzofa ekhona ngale Zimbabwe, njalo bakwazi ngaphandle mayephumeka ngaphandle ngapha kunabodokotela abanolwazi olukhulu abangabona le ndlela athotshwa ngayo, lala ama-Jackson okuthiwa bahlaba ngawo ukuthi ingqondo zingaboni kahle ukuthi kwenzakalayo. So yizwa indlela zonke lezi abebezama ukuzivimba ukuthi nxa esethe waphuma ngaphandle ngaphola kodokotela le mtshina ebona kakhulu. Njengoba eZimbabwe siwaso dokotela bakhona kodwa imtshina-ke ayikho. Ngibe seyangena kulona eludaba likamongameli Mnangagwa osemhlanganweni lo ongaphandle emazweni, lapho acela khona ukuthi ama-sanctions ekhutshwe. Ama-sanctions impela kufanele ekhutshwe, kodwa inkinga ila yena ukhala ukuthi ama-sanctions ekhutshwe kodwa amalungelo abantu o-Britain labo-US abakhala ngawo ukuthi uyawephula, akafuni ukuthi ewayekele. Ngoba ukuze ama-sanctions ekhutshwe elizweni lapha kufanele elandele imithetho njengamanye amazwe, amalungelo abantu njengabo-South Africa lapha abahlonipha amalungelo abantu. Manje niyachaya abantu, uyathumba abantu, abantu banyamalala, kodwa ufuna ukuthi ama-sanctions ekhuphe.
Le government yethu esinayo okwamanje okwayo ifuna ukuzilela imali ibulala abantu, ifundise ingane zayo emazweni aphesheya icabangente bantu. So okwamanje hayi, thina abantu nje basazimabho sazohlupheka, esiye namazweni angaphandle abasifuni, ngoba bengasifuni benjalo angeke basole, sesibaningi kakhulu emazweni nawo, asikakhali sisazokhala.
Hayi vele le nto ezwa izanukivu bantu bakithi izwisa ubuhlungu kakhulu. Awubuke nje bona nxa begula balatshwa ezibhedlela zangaphandle, kodwa lo udokotela abathi abamalelayo lawo maphoyisa lawo, kanti atholani into enkulu amaphoyisa lawo esihlanyisa ngale ndlela le? Abodokotela ababalisi bakhala ngemali, bakhulukwenze ukwengezelela imali, kodwa imali leyo bayidlalisa. Mnangagwa selokhu baba ngu-president abasahlali endlini zabo, sebehlala emoyeni njengenyoni. Lokuthumba abantu, lokubopha abantu, yizo izinto ezimqoka okumele ziqendele izweni. Manje zizoqedwa ngubani kuyibo abakwenzayo? Into nje ma kungatshintshwa into yonke, wonke amakhehla wonke sokugugela okungasela amazinyoni kube kuxotshele kachana le, ilizwe lizwe lunga. Kodwa ma kuzalala amakhehla atsala amazinyoni ayi-2-3
akulantu abangalungiselizwe
omgabe nabo abafile balokwabe angazi ukuthi bagcinelweni kube ngato ngabantu ababekegcekeni akazidonsela emfuleni uliyimpofu ugcwele futhi udonsela phakathi okuhamba la manzi iy'ngunya zike zidle ngoba amagenga aselokhu elimlindile phansi le ayizikhathele laba abantu labo
balokwabe sidlale imali ngoba sebefile balokwabe yidla ayi okwezimbabwe nami nangagolabalanga besifa futhi kuzoba i-same thing ukuze abantu bekhuluma kahle kuthiwa ye
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Ukubangelana izigaba zejamu leKashmir kukhangelelwe ukuthi yikho okuyabe kuyindaba egudwini namhla emhlanganweni osaqhubeka eUnited Nations General Assembly lapho sokukhuluma abakhokheli bamazwe eIndia lePakistan. Abahlukuluzeka ngesikhathi sempi eSudan sebekhweze insolo yabo yebhanga leFrance kubhanga leFrance. LBNP besithi lancedisa uhulumende weSudan kulokho okwabehlelayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube imihlangano ethile labo somabhizimusi lenkokheli yamanye amazwe. Wabahuga ukuthi besebenzelani lele Zimbabwe esemhlanganweni we-United Nations General Assembly e-New York kunsukwana ezedluleyo. Kambe uzaphathelani ele Zimbabwe. Isiphathamandla sebandla le-MDCT, umnumzana Dan Moyo, uphendula lombuzo lokunye.
Lutho, ngoba lalela yena i-purpose yakhe ba ebuya la uzama ukuthi kukhitshwe ama-sanctions. But ukuthi understand kahle kahle ukuthi why ama sanctions lawo ekhona oqaleni kumele enzeni sina yithina esikwazi ukuthi simtshele ukuthi ndoda abantu laba bakutshela straight ukuthi kumele wenze u A lo B lo C wena you can't even do A usubhane even ama demonstrations elizweni iconstitution usection 59 we constitution uthi every Zimbabwean has a right ukuthi a demonstrate wena you have banned ama demonstrations and you know ukuthi that's part of indaba zama sanctions ama freedoms abantu they are being abducted shows ukuthi there's no longer a rule of law and part of ama sanctions izo zona lezi zinto icorruption now okay fine you created this wreck but this wreck yakhona is independent because right now izekhi sibonakala just as a tool that is used by e-government to go after ama political opponents you look at iGukurahundi you look at all those things that should be spoken about as Zimbabweans ukuthi silungise ilizwe ama advisors akho they are ill advising you because even ama billionaire esiwaziyo our spend njengawe mina ngakwa uflyer in a private jet it costs $35,000 per hour bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump la ule private jet yakhe but what they forget to tell you what they neglect to tell you ukuthi America has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate
ubona ngani utholile yini umbiko kulabana abakade bejengisela umbiko ukuthi kulabanye abamsolayo
no umbiko uvele uyawazi from the onset ngoba impi yokulwela inkululeko yeZimbabwe impi evele ibikhona even esaseyena esaseyisaro kamgabe iproblem ekhona is the fact that iruling party isela yona ukuthi vele yiyo and abanye abantu and nembono yabo is not going to count sesibona even abomthuli Ncube educated people sebegqoka iscarf sesibuza ukuthi kanti uNcube kuchisa kanje sebegqoka iscarf usesithi pamberile zano is supposed to be a technocrat and is supposed to be somebody who understand hayi umkhono weZimbabwe ukuthi ubi kanjani ukuthi awulungise uzolungisa kanjani sesithi pamberile zani
kuzamphambanisa yini emsebenzini wakhe kumbe hayi umuntu wonke unelungelo lokuthi asekele ingqeli iphi bahle
uyabona uthi I think the problem is like Zimbabwe, and since you won't even like America, it's very difficult to differentiate or distinguish between umsebenzi weparty nomsebenzi kahulumende. Ukhulumende ngowabantu bonke. Ukhulumende akusuwe party. And abanqube they should know ukuthi bona basebenzela isizwe seZimbabwe. Baqashwe abantu ababhadala i-tax ukuthi bahola abanqube. Not the other way around. In Zimbabwe, the government, well, we know ukuthi ruling party is on. But once you support it, kumele ube kwazi ukuthi usebenzele umphakathi wonke isizwe sonke. Awusasebenzeli nje izandla.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT khonapha eMelika. Siphinde saxoxa lomnumzana Frank Guni, umgcinisihlalo webandla leZANU-PF e-East Coast khonapha eMelika, yena othi umongameli Mnangagwa usebenza gadalala ukuthi athuthukise ezomnotho welizwe njalo sokule nguquko ebonakalayo eZimbabwe. Kwezomculo namhla siliqhinisela ingoma yeqembu le-IYASA, yona ekhangelelwe ukuba lomhlangano namhla le-council yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama-youth centers kuleli dolobho. IYASA leli qembuke likhandela ukuba nomhlangano namhla le-council yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama-youth centers. Ama-youth centers phela agcwele lapha emalokitshini akoBulawayo, kanye yiwo lapho abahlala. abahlabelela khona abapractisela khona bezomculo labo bonke singakehlukani ke ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UDokotela Makombeyi seze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba wawumvumele ukuthi ahambe. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.